sizwa ngegrapevine ukuthi bafuna ukubopha ama-MP akwana 7 ukwenzela ukuthi babe le supermajority e-parliament lapho abathi bangafuna ukuguqula i-constitution bakwenze mahlayana kungalapikiswana. Yikho konke lokhu sibona ngani ngabantu abafuna ukusebenzela ibandla lezano, ngoba ubaba uPromise Mkhwananzi sebemfuna njengenyamazana ngenxa yokuthi sowaphoyintwa ukuba nguspokesperson. Umkhwananzi ede khona iminyaka yonke sokuvumbula kwakhathesi, ngoba ibandla selithe ngabe ngumunye owabakhulumi esidinga ama-national spokesperson. Yikho ke sebesesaba ukuthi kungcono bamethusele bamvalele kungalacala. Sibona ngani lokhu yi-prosecution, ayisikho ukuthonisisa enkantolo. Khulusizi ngoba amapholisa sehamba ngonyawo lukaSmith ngezikhathi ze-colonialism, lapho amapholisa ayesetshenziswa ukuhlukumeza nokubopha nokubulala abantu besenzela ukuthi uZulu weZimbabwe ahlukume esabe.
Lingathi ugcinakele yini uMkhwananzi lapha khona? Asisoze sibone abantu sebemzingela njengoba kuthiwa kule 1000 ezaphiwa lo ozatshela amapholisa ukuthi ungaphi.
Lapho okulo mkhwananzi zalaba abantu asikwazi, njengoba sebephiwe izimali, sebethenjiwe izimali, abantu bephakathi kobuyanga bangaka besidla ingqoqo zomlomo, hhayi sebezuza umsebenzi, sebezamzingela uMkhwananzi sabungani bazikela ibhalabhala ngempala, ngoba indlala ibhahlile emakhaya. Kungenani siyabiloke sithini ndlebe silalele ukuthi ucakucaku lentonga kuzawela ngaphi, kodwa sifisela bonke laba abadingwa amapholisa ukuthi kabagcinakale kahle, badinga amaloya abo. Uma kusenza bahambe bayezingenda kwenzela ukuthi amacala la adlule masinyane, ngoba ngokubazilwa akula macala abalawo. Amapholisa sesenza izinto abangazange bazenze. Sasilokhu sisithi amapholisa azinzile, kodwa okwamanje sesifuna ukuthi sekufanana le-political parties, sowizindila zentabanye lezano.